lokho bakwenza sikhangele isikhathi esidlulileyo lokho kusenzakala kathesi ukuthi amasosha lamapholisa bayahlukuluza kakhulu abantu. Sikhuluma namhlanje ilunga lephalamende leMDC uMamombe ubotshiwe labanye bakhe, kuthiwa bathethise amapholisa, ngazi bathethise ngendlela yabani. So kuyatshengisela nje ukuthi amapholisa labo bonke abakwezomvikela ke balocuku, yikho kunanzelelwe-ke ilizwe-ke leBrithani labethesa lezo zijeziso-ke. Kathesi ke izijeziso zomnotho lezo kazethiswanga-ke, singathi-ke ngama-politician umba ama-civilian kuphela, kodwa-ke zetheswe abakhangele-ke ngezombutho-ke lamapholisa-ke kunye lama-CIO.
abezanu-PF Ndlovu bathi udaba oluhluphayo lapha ikuthi iBrithani ilokhu izondele ukuthathelwa kwabelungu amapulazi nguhulumende.
Udaba lokuthathwa komhlabathi ludaba olwadlula kudala. Kathesi ilizwe leBrithani nxa sikhangele likhangela phela ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu, ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke okungakanani, kabahlukumezwa yini. Njengoba ngitshilo, abantu lokhe bekidnetshwa, abantu lokhe bebotshwa. Singakhangela umeya weHarare uqede izinyanga-ke evalelwe, singakhangela-ke ama-journalist oChinono loJob Buskhala, singabantu lokhe bebotshwa bona laba ebevalelwe kwesikhathi eside, bathi lanxa lapho abaphiwa khona ibheyili kube sebehlaleke entolongweni bevalelwe ingani ngabantu asebepika, kanti ngabantu abalindeleke ukuthi bahambe-ke bayethonisiswa emthethwandaba. Yikho-ke kuyananzeleleka-ke ukuthi uhulumende lo-ke ulocuku ulokuhlukumeza-ke izizalwane zeZimbabwe-ke, kakula kukhululeka-ke ebantwini, lokhu bebotshwa-ke abantu-ke bevalelwa-ke isikhathi eside. Yikho-ke ukuthi kukhulunywe ngokuthi hhayi iBrithani ibangisa abantu ngoba bathatha umhlabathi nje, liza bayikucatsha ngomunwe, abantu besazi iqiniso ukuthi lo hulumende ulocuku uyahlukumeza-ke. Lo hulumende-ke kamnankagwa-ke ulocuku okudlula-ke uhulumende kaMgabe. Yikho-ke kuyananzeleleka khona lokho amazwe-ke aphetsheya-ke akunanzelela. Yikho-ke leBrithani silibona-ke libethesa izijeziso-ke zomnotho, lanxa bona bezala bephika bethi bayabangiswa lokhu lalokhuyana, kodwa iqiniso yikuthi-ke kulocuku, kulodlame, kulokungahlonitshwa amalungelo abantu eZimbabwe. Abantu babotshwa-ke bavalelwe izikhathi bengelamacala, abazathi nxa sebesiyakhulula emthethwandaba sebetholakale bengelamacala kodwa behlalele isikhathi eside bevalelwe. Yilo-ke ucuku-ke olusolwa lubonwa ngamazwe aphetsheya, kuhlanganisela-ke iBrithani.